Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 6 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili inkomo kweze kuseni namuhla inhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association ithi uhulumende kumele angenele ehlise impatalo yesikolo ngoba abafundi abaningi belakho ukwehluleka ukuqhubeka ngezifundo zabo ekuvulweni kwezikolo kusasa. Abasakhulayo bakobulawayo abedlula ikhulu ababotshwe ngomgqibelo ngemva kokutholakala besenza ukuganga emagigini abizwa ngamavuzu bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ithi uhulumende kumele angenele ehlise impatalo yesikolo ngoba abafundi abaningi belakho ukwehluleka ukuqhubeka ngezifundo zabo ekuvulweni kwezikolo kusasa. Inhlanganiso le ithi izikolo eziningi zikhweze impatalo ngesilinganiso esikhulu esingasoze seneliswe ngabazali. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumende sifuna athathe amanyathelo okubuyisela phansi intengo yezinto zonke kunye lezemfundo. Ngokuba kashiyo yodwa imfundo edula elizweni, kudula isinkwa, kudula yonke into lokufona khona, umuntu akuselula ukuthi afone. Kodwa ke ezemfundo zimbi kakhulu ngoba nxa ngabe kudula kunje abantwana abaningi abasoze babuyele esikolo, ikakhulu laba abahamba besiye ema-boarding school abathathwa ngamabhasi, amabhasi kamthathu umntwana ongabhadalanga ngendlela efaneleyo. Bayasala ke emuva bengasafundi futhi bengasafinyeleli ezifundweni eziphezulu, okuyakwandisa ubuyanga, kwandise usizi phakathi kwelizwe. Kanti okunye esikukhangeleyo yikuthi nxa imfundo isidula kangaka, kusho ukuthi abantu abangazange baye esikolo bazakwanda elizweni, kube sekuvimbela lokho okufunwa ngumhlaba wonke ukuthi wonke umntwana abe ngongenileyo esikolo wathutsha.
Lithi lina uhulumende kumele angenele ehlise intengo elikufunayo lapha, singathi ngama price controls.
Hayi, kasifuna ama-price control. Into esiyikhangelayo uhulumende kule ndlela eziningi angangenela ngazo kule nto leyo kuthiwa yi-subsidy. Angasusa ama-subsidies masinyane lokho kuyikuncedisa izikolo ezi-private ezizimeleyo lezikahulumende. Nxa engasazincedisi kwenza ukuthi i-school fees siphangise ukukhwela sisiya phezulu. Ngakho ungananzelela ukuthi nxa kuyi-private school uhulumende akazathi ngiyabhadala amatitshala, ngizabhadala lokuthi lokuthi lokuthi, kwenza ukuthi bagcine ischool fees sabo siphansi. Kwezakhe uhulumende izikolo lakwenze kanjalo, angabuyele emuva athi into yonke zenzeleni yena goqa izandla, kwenza ischool fees sikhwele siye phezulu. Kanti vele thina njengenhlanganiso kasikukhuthazi nakancane ukuthi kwenziwe ama price control. Kuyabulala ilizwe, kuyabulala i-economy, kuyabulala ezomnotho. Sithi kakube lama policies, akube lendlela yokubusa enhle eqondileyo eyenza kube lula ukuthi abama nisi bathengise ngentengo elingeneyo eyamukelekile kuZulu. Sibuye sithi thina kwabamabhizinisi kabangakhwezi ngokungafanelanga, kodwa kasisho ukuthi kabangenzi profit. Sifuna benze profit, sifuna baqhathe abantu, sifuna bakhule, sifuna babe ngabantu abakhulu kakhulu, kodwa sithi abakwenze behloniphe amalungelo abantu abathengi.
Ngenga xoxa lomkhula wami izolo evela emesina kwele South Africa ukuyathengela abantwaba ke abase primary ingwalo zokubhalela kanye lamapensele sibisawo ngoba ekhaya ayadula. Uthini ngalokho?
Ukhuluma iqiniso akulanto ethengekayo elizweni leli ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Ibhuku lesikole le-primary, ipenseli, i-ballpoint kakukho nje ongakuthenga kalulu ungabali nje i-school fees. Yikho esithi thina phecelezi the cost of education, intengo yemfundo yona ngokwayo ikhwele ngendlela enkulu kakhulu. Uhlanganisa i-school fees ukukhwela kwaso sesiphindwe mhlambe kahlanu kusiya phezulu, uhlanganise ukudila kwezinto zokusebenzisa kube sekusiba nzima ukuthi abantu bafunde bahamba bengelawo amabhuku eneleyo, bahamba bengela ama-uniform eneleyo, bahamba bengela amapensel ama-ballpoint eneleyo, bahamba bengela zinto zokufunda ezeneleyo, kanti lamatitshala ayaziswela izinto ezeneleyo ukuthi bafundise. Intengo yezinto kuleli lizwe isiphuma endleleni kakhulu kakhulu, idinga amanyathela aphangisayo awokulungisa lo monakalo. Kodwa njengoba ngike ngatsho asivumelani ne-price control, ayisindlela yokwenza. Indlela yokwenza ukubusa kahle ikuxoxisana ukuze izinto zibe ngezidingekayo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association okuyinhlanganiso yabathengi.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Abasakhulayo bakobulawayo abedlula ikhulu ababotshwe ngomgqibelo ngemva kokutholakala besenza ukuganga emagigini abizwa ngamavuzu bazamiswa emthethwandaba namuhla. Amapolisa athi athole abasakhulayo laba besenza yonke inyakanyaka yokungezwa benatha njalo bebhema izidakamizwa. Abanye babikwa bebehlome ngezikhali ezigoqela ama-screwdriver lengqamu. Abanye batholakale belamakhondomu asebenzileyo okukhomba sobala ukuthi bekuyiwala semacansini. Kutholakale njalo amaphilisi enyusa umdlandla wocansi kwabesilisa. Sixoxelo meli wemakhokhoba edalele parliamente umnumzana James Sithole.
Abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise, kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone legigatshana kumbe siyibone kuyinto engabi senzakala kumakhelwana, kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Besokudinga ukuthi thina ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze ke lokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba basebethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane yanale yalezi nsuku eyingulazi. Kwenza ukuthi abantwana bayalimazana, bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade fair edlulileyo bekulo budlwangudlwangu obubi kakhulu, abantwana abanye betshaya abanye abantwana, kukhitshwa izinqamu, begebenga bethathela abantwana izimali, konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho. Yikho-ke kuyenza ukuthi njengathi kusinika sibilingqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi sixoxisane sibabonise abantu abethu sibakuze sisebenza ndawonye ye laba emthetho.
Kahle kahle inkinga ingapi mnumzana Sithole, njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje lisabagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki?
Ngabona sokuyikubangelwa ukuthi ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa umthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngiqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kathi sakhuzi abantwabethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongunkazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku kodwa uthole umntwana lokhu ehamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi-ke abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwabethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongaso wakho umntwaka makelwane umzali wakhe kakakuvumi kho lokhu uyakutshela ethiwena hambe ukhuza owakho umntwana hambe ozala owakho umntwana
umnumzana James Sithole ngumeli wemakhokhoba edale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza umkhokheli weMDC umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi umongameli yamasoni Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uzulu weZimbabwe kumele alandele umzekeliso wakhe embikwena wethu le kuTwitter oqondane lesikhumbuzo sikamuyi izolo uMnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu oyemanyanisa abantu njalo ethandale lizwe lakhe Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Odiva esilala ngolokuthi umnumzana uMnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko ephuma kuTwitter ngegama lakhe yandi ukuba imbiko engaveli kuye akwazi ukuthi ubhale uTwitter ngubani ngoba nxa sikhangele uMnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebachaya lokuthi uPresident uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho elukhipha uPresident uTsvangirai siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana uMnangagwa akhangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo ugcwele ngabantu abavela kundawonye kathatha ngabantu abavela ilizwe lonke jikelele siyazi ukuthi ube ngundunankulu wodaba lwegugurawundi lwaqeda abantu besindebeleni lubabecedhiswa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni ngakho kusuka kube zima ukuthi sikholwe nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana uMnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke
kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo yikho nje esekhuluma kuhle ngobaba uTsvangirai
angiboni ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube le dialogue kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo ngalokhuluma ngedemokrasi abengama-valism esingathi ibiyindlela umnumzana uTsvangirai aphile ngayo impilo yakhe siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise uMnangagwa ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili siyazi ukuthi khonokho uMnangagwa uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi nezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu azwakala ekutsho kulumbiko ophuma kuTwitter
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Chronicle lithi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko yokuthi lavumelana ukubumba uhulumende wenkazatho lebandla le-MDC ekugenqulweni kukamnumzana Robert Mugabe embusweni inkundla ethula izindaba ebulenjini ezimlife.com yona ibika ukuba uhulumende weMelika uthi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokuhlukuluza uZulu nxa efuna ukuvuselela ubudlelwano laye. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani balaleli kwestudio 7? Mina ngikhathazekile kabi ukubona umaphephandaba kuthiwa khona uMangujika usephiwe njalo eminye iminyaka emihlanu ekubhanga le-Reserve Bank. Ukuthi kambe shuwa siyaphephelaphi? Bathi bampheleni njengoba ibhondi sekukhanya ukuthi selehlule kwelakithi. Bathi uzakwenzani? Njengoba njalo besithi bayaletha enye i-new currency umnyaka ungakapheli. So ubuyiselwe ukuthi enzeni? Sithwele nzima thina izisebenzi zikahulumende ngoba kwamanje loba ungaze uzame ukuthi wenzeni akuncedi lutho. Ukuthi ethathe iloni uzame ukuthi wakhe kumbe uthenge imota kumbe wenze ibhizimusi, konke kunzima ngoba imali yakhona esifunakala ngeyamanye amazwe. So ungaze uyithathe iloni ye-10,000 bond not kuba nzima ukuthi uziyithole uthenge imali yakwamanye amazwe ngoba ikhesh ayikho, ayitholakali. So akunzima, asazi ukuthi sizaze siphumule nini kwelakithi.
Sawubonani basakazi be-Studio 7, igama lami nguSibusiso. Sacela nje ukuphawula kancane kodwa mina udaba engizoluthinta, ludaba engilubonele ebulenjini lapha ukuthutshamisa uthi uMnangagwa akakhulume naye amxolise ele edabeni lwegugrawonde kumaNdebele. Kodwa-ke ngokubuka kwami ngicabanga ukuthi yena uThamisa ehleli phansi enguye yedwa, ukubone kungamagama okufanele aphume emlonyeni akhe lawo yini, ngoba udaba lwegugrawonde aluthinti yena, luthinta uMnangagwa. Lungoluthinta uMnangagwa nje, yena nguye ololwazi olungakanani lokuthi axolise abantu besintwini ngalelo daba. Ngoba kumanje abantu besintwini bafuna abayibona abayenza lelo lokhuzeni kube yibona abazikhulumela yena uyini kanti uThamisa lo. Ngoba manje thina sinje singabalandeli be-MRP okungangokuthi sasibone nje into eziningi ikhuluma ukuthi yena sezibona ngathi yena unguye uyi-opposition engcono. Thina sibone abalandeli bakaThamisa njalo asiyithandi thina i-MDC. Wayengakhulumi nomakhuphe lo wamkhipha ngekhulu naye, ngoba vele into yasesishoneni vele ukuthi abantu benze ikhulu. Ngoba umakhuphe nguye owayi-vice president, wayengakhulumi ngalo lolo daba ezokweqela edabeni lwe-Gugrawond. Wazini yena nge-Gugrawond, akavala umlomo lo mfana lo, angafuni ukuthi mhlawumbe adelele abantu basesintwini ngale ndlela obathatha ngayo isi. Ususa amakhansila le khona lesiyoneni ezobafaka ngapha emathebhelelendi ukuthi ba-occupy iZimbabwe, into engakaziyenziwe iZANU-PF. Namhlanje uzositshela ukuthi yena uzokwazi ukukhuluma ngodaba lwe-Gugrawond. Okwakuqala uyakhuluma nobani? Wazini, wayekhona yini ngaleso sikhathi kusenzeka leyo nto? Thina singabantu besintwini sifuna umuntu onguye owenza icala, kube nguye uma phambi kwabantu esho ukuthi ngenza icala elithile, ngisacela ningixolele makuqolisa. Bese buzakala ukuthi lelo cala wawulenza uqondeni, lalisenzelwani vele? Bese kuyakhulunywa naye onguyena owabulala abantu. Yena angazigaxelisi edabeni lwe-Gugrawond njalo uThamisa akavale umlomo wakhe. Engenza ngathi mhlawumbe yena nguye ongu-president onguye angaphathi okulungele ukuthi angaphathi u-president beZimbabwe. Thina vele asimfuni okwakuqala, asimfuni kwayena lo uThamisa, siyamzonda. Sekunguye owazi ukukhuluma, akabuye ezokhuluma, somkhipha ngenduku.
Sa njalo bonani balandele baka Studio 7 umsakazo labasakaza abakwazi ukugiya ngolimi uzwa amabala sengathi agida sengathi ajayiva umsakazo oqotho ongayingancane okholele ukuthena uNkulunkulu sithanda sonke umsakazo ohlanzekileyo owenyanya inhlamba inhlamba ihlambulukanga iphimbe elicakada phezu kwenhloko zezinkulungwane lifinyelele emaphethelweni ekujuleni kwemicabango yethu lithontele enzikini yemikhumbulo yethu isiqonde isiqokoqela kunokukhanya osikhanyisela indaba ezingale kwentaba ezingumasithela okusemsamo kube semnyango umsakazi ohloniphekayo olabasakazi abazithobileyo umuntu ozithobileyo ngumuntu olamandla ekuzithobeni kula okuvelela khona izibusiso kustudio 7 kusembizeni yemfundo yokuphila abantu bapontshela umoya wempilakahle bathola ukwelulekwa ukucetshiswa lokuthotshwa bathotshwe bathobeke umsakazi okhuluma ukhululekile kungelambodlela yovalo eceleni iqhaga eliphuma igwebu elikhothwa lazinsane inkundla lapho izikhwicamfundo eziveza ukujiya ukunambitheka ukukhwabitheka ukulolongeka lokucengeka kolimi leli qoqo lamabala iqoqo yimi ukholwane inhliziyo imbaba leyabhonga emlanjeni inkabi zethuba
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi amane abafele engozini yendiza mtshina yakwele Russia izolo njalo kwalimala abanengi. Wabona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi akusensuku zatshwala ukuthi umongameli wele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro aphunyukwe zintambo zombuso. Amazwi kaPompeo aza ngemva komvukela osuke wehluleka ukugenqula uMaduro embusweni ngeviki edlule. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi umtshutshisi ozimeleyo obekhokhela ucwaningo oluphathelane lobudlelwano bakhe lele Russia ngesikhathi sokhetho luka-2016 kamelanga aphe ubufakazi edalele Congress phezu kwempumela yophenyo lwakhe. Amalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats athi afuna umnumzana Robert Mueller aze kuma edale aphendule imibuzo yawo ngokuthi kuyini kahle kahle akutholayo phezu kokungenela kwele Russia kukhetho lweMelika lokusebenzelana kukahulumende walelo lizwe lomnumzana Trump ngesikhathi ekhankasela ukuba ngumongameli. Ngokunjalo amaDemocrats afuna uMula aze eCongress mhla ka-15 kuyona le inyanga. Kodwa uTrump uthi uMula kamelanga akwenze lokhu ngoba ucwaningo lwakhe lwamthola emsulwa kumacala okusebenzelana lele Russia lokuzama ukuvimba isandla somthetho. Kuyini kahle kahle akwesabayo kanti uMongameli Trump? Sixoxele umholi weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, Lars, ikho lapho esibona khona ukuthi uTrump ke manje usebambelele koluncane ngoba kusho ukuthi i-investigation kaMula ayenzayo lemibono ayaphumela ku-investigation yakhona ukuthi umongameli uTrump ulecala na noma akalacala noma kukhona akwenzayo ngokhetho noma nge-obstruction yokuthi investigation le ingayiphambili. Kusho ukuthi ku-report le eyakhitshwa nguba e-redacted kakhulu ukuthi ezinye izinto zibonakale iqiniso lilapho and uTrump akafuni iqiniso liphumele ngaphandle. That's why ethi uMula akumelanga avele phambi kwe-Congress. Kodwa siyazi ukuthi i-Congress lilungu le-government elile-power elingana le yakhe uTrump and umsebenzi walo neloku oversea ukuthi i-executive ayi-overstep ama-powers ayo. So sizobona but angiboni ukuthi uzophumelela uTrump.
Ukuthi uMula Moyo engaba elabo ubufakazi obungalethela umongameli Trump udubo olukhulu mhlawumbe ihambo lokukhitshwa ehofisini.
Oh ngempela uma ukuthi report leyana uyinanzelisisa kahle iyatsho sobala ukubana kulenizekeliso mhlawumbe elithumi lambili lapho ukukhombisa khona ukuthi Trump wazama ukuthi avale i-investigation kaMula wazama uku-obstruct i-justice and baningi akusumula yedwa kukhona lo Comey owayenguye okhokhela i-FBI laye ngomunye owaxotshwa ngu-Trump and u-Trump uzwa ngabezindaba ukuthi uKomi umxotsheleni washo nje sobala ukuthi kungendaba yeRussia. So baningi Congress ezobabiza. Angiboni mina uTrump ekhona ukuthi ekwanise ukuthi ayiphumelele ngalolu daba lokwalisa ukuthi uMula ayofakaza phambi kweCongress ngoba iCongress ilama-powers okusaphina. I-constitution yala itsho njalo.
Yena uMula ngokusho kwama-Democrats ukhanya evuma laye uzimisele ukuyakupha ubufakazi. Singabona ecina engasahambanga yini njengoba uTrump esithi kamelanga ahambe.
Angiboni ukuthi uTrump mina ulayo ipower acabanga ukuthi ulayo at this point ukuthi angalisa uMula on what grounds. Ngoba njengoba ngisho ngithi iCongress ilama-power ukusaphina, even yena uTrump ngokwakhe ibalawo ama-power okumsaphina because i-third arm of i-government elama-powers uku-oversea i-executive ukuthi ayi-overstep. And uTrump khona manje uya overstepa ngoba even uBarr ukwala kwakhe ukuthi ayotestifya last week. Lakho khona manje iCongress ifuna ukuthi imhold in contempt. And so sesifike kule stage yokuthiwa sesile-constitutional crisis lapha eAmerica ngoba amalunga kahulumende okumele ngabe abheka amanye for ama checks and balances ama-powers abo ungathi asefuna ukuthathwa yi-executive e-president ka-Trump and angiboni ukuthi ama-American angakuvumela lokho ngoba it's unconstitutional.
Ukhona uyibona izala enkomoni moyo kudaba luka-Trump lomula lama-Russians lolu ubona lupheta njani?
Well, indaba yamaRussian uMula wabhala kureporter yakhe lokho akubonayo ukuthi icontact vele yayikhona le campaign kaTrump lamaRussian yamaRussian azama ukuinfluensa ukhetho lweAmerica ukuthi lufeve uTrump. IFacebook was involved ngoba yasetshenziswa icampaign yakhona naleyo abayisebenzisayo lezinto zikaHillary Clinton ezema-democracy ama-email alikwayo and all that atshontsho from isave yama-democracy agcina kuma-Russian lakubo-WikiLeaks. UTrump was ephakathi kwayo yonke le ndaba. So konke lokhu kukhona kureport kamula. The only thing nje uMula ishoyo wathi yena anginalo ipower yokuthi ngithi ngimfinda guilty or not. I-Congress is the one elaleyo power, yiyo ilungelo le-government elaleyo power yoku-oversea i-executive. So bona kumele benze umsebenzi wabo ngamandla abalawo abanikezwa i-constitution.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika. Zisa kuphela ingoma yesinazo besiqibela indaba zethu zekuseni kodwa singakehluka nesikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association ithi uhulumende kumele angenele ehlise impatalo yesikolo ngoba abafundi abaningi belakho ukwehluleka ukuqhubeka ngezifundo zabo ekuvulweni kwezikolo kusasa. Ayike kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ikusasa njalo olivalelisayo nguNtungamile Inkomo litshone kuhle.